umso lokhu kunjalo akakabekwa lolu sali yama GNG sesayenza iGNG sesifana nama results sesizokwenzakala kuhamba njalo ukukhona kwamanje ngoba la sihleli seminyameni basifika sisifinde bazasibonela lolu sali yona ama GNG
imuli emeleleyo eZimbabwe ngale ubona bathini
nawo lolu belungile ngoba kukhona abantu abangayiyenza balinde thini esingapha lokuthi kube kuthole phela ama results wenze thina sesale sicanike zikwayethi ukuthi sikuyisidumbu sibuya nini okwenzakalani fo ngendlela athi loke sesemnyameni loke bangabantu abasendlini.
So akula kukhangelela ukuthi kungabe kukhangelela ukuthi kungaqalisa ukuhamba nini
ukuhamba mfowethu yikho ngisitho ukuthi vele asilalo ulwazi ngoba sathi sithi siyabuzisisa abakutshela ngabo 2 weeks to 3 weeks laba abakhoshiwo bathi sizama ushutshisa i-ambasi so okuyikho vele iqiniso kasilalo.
I-embasi laphana litholile usizo na?
Yebo, i-embasi yakuncedisa sihamba lathi impela kizo zonke izinto lanxa kuyo khona ama-GNTS la iyabikhona ukuthi la yizwe ukuthi kwenzakalani.